amaclinics ayesithi council odokotela becouncil bakhona bayasebenza abantu bahamba bakhululekile amadokotela bayawathola akhona kumaclinics ecouncil
kodwa umsebenzi owenziwa yila amaclinika awufani lalwana phela ongenziwa izibhedlela
lawa amaclinics amakhulu lapho kubelethiswa khona bayabeletha khona ngala madokotela ayebukhona awecouncil abahlinzayo hayi abakho kunzima kodwa ezibhedlela lezi ezinkulu ezikahulumeni
bengahlolwa ngudokotela bayaphiwa amaphilisi kumbe bayaphiwa i-prescription
baziwa ngathi-ke uyindinda fana bayabhadalisa izimali ezokuthi baqalise ukuthi akhangelwe anti imali liyana yokuthi akhangelwe ngudokotela siya ngale emithini yikho lapho kuba le-problem khona ngoba abantu abaningi vele isikhathi esiningi uyabe engelayo le mali enake inqele amaphilisi akhona futhi abenge yikho ngani kuzohlupho-ke khona futhi uphele amaphilisi
kodwa liyana ebhadale uyindini imali engeneliswa ngabaningi
ye bayenekisa abaningi kodwa ngokuthi umumo nje owelizwe ohluphayo ngoba anti uyabona umumo lowo abantu abaningi abala mali
labana bengenelisiwe ukubhadala bayathola yini usizo ukuthi belatshwe mahhala
bayathola usizo but bayelatshwa mahhala thina esikwenzayo emaclinic besesithi kazile ukuthi nxa umuntu engala mali uyabuya lewaterbill uyabuya lewaterbill bamtele bona abantu abasewindini ukuthi siyakunika isikhathi esingaka awungabhadalanga imali yena leyi sizayifaka emalini yonke ukuthi sizayibhadala lapho sisiyabhadalela into yabo sinayikho esikwenzayo asitoshi bantu emaklinikhi esikhanisa
sike sakhuluma le nhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo isithi yona siyake yakhalaza kini njengekhansili ukuthi amakliniki lawana avule okwesikhathi eside ukwenzela ukuthi kwelatshwa abantu abaningi
sasizuza sibili isicelo lesi but thina ngendleko zokuthi khona ekhansilini lezi mali zakhona ezokuthi sibhadale bona banomongikazi azineli lokuthi njalo futhi uhulumende okwakhathesi wavala ukuchatha ukuthi abantu baqhathe ade singakavumeli ukuthi sichathe kade sizwe bangathi besethileka i-full day yona le ilanga eliyi-one besena khona fana basuna sebesebenze ama-hours amore ngendlela zokuthi bazisebefuna ukuncedisa abantu.